Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 14 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le CCC lithi sebetholakele abesifazane abakade bethunjiwe izolo esililweni sikankosazana Mo Blessing Ali owabulawa ngesihluku eBeatrice.
Sibona ukuthi omama laba loba nje yebo kuthiwa abachaywanga kodwa bake bahlukunyezwa kakhulu bebabuza ukuthi kanti navele lidingani yelapha lifuneka sondawo yenu le indawo yezalo kuye.
Kuyanyakazela esigodleni sikamongameli iState House eHarare inyanga lamaprofita esenza imicimbi etshiyeneyo.
Nga isikhathi sokukhetha sithi siyafika, umuntu athi uyangena lasebhokisini eyedwa ezwe nje umoya wakhe umthanda lowo muntu agcine emvotele.
Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ayenza kuhle ukulwisana lenkohlakalo kulandela ukubunjwa komthetho wenqabela ukusetshenziswa amahlayana kwemali owe-anti laundering.
Imithetho leyi ikhona emaphepheni kanye ungathola ukuthi ikhona emazweni onke, kodwa ukusetshenziswa kwayo yikho kusuka kube yinkinga ngoba lanxa sisazi ukuthi khona akubonakali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi sebetholakele abesifazane abakade bethunjiwe izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU PF eBeatrice esililweni sikamufi unkosazana Mo Blessing Ali. Lokhu kwenzakala inhlanganiso elwela ilungelo likazulu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isithi uhulumende kumele ehlukane lomkhuba wokuthumba lokubulala abantu. Linhlanganiso ikhuthaze uhulumende ukuthi acwayisise ngesehlakalo lesi ukuze abenza isihluku sokubulala u-Ali batholakale bajeziswe. Unkosikazi Ali wanyamalala ngenyanga edluleyo, isidumbu sakhe satholakala emthonjeni ongasasetshenziswayo ngomgqibelo odluleyo sicuyiwe. Kuqhamuke ingxabangxoza kuleyo ndawo lapho abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU PF behlasele abantu abakade beze esililweni baxotsha izihlobo zikamufi ngenhloso yokuphatha intambo zalumbuthano. Izihlobo zikamufi zibonakale emfanekisweni ebulenjini zisehofisini yegqwetha eliphethe loludaba umnumzana Job Sikhala zisithi sezibalekile emzini wazo njalo zicatshile kulandela loludlakela. Amapholisa athi ibandla le-CCC seliphatha loludaba engathi ngelombusazwe, kukanti umufi wayexabane layothandana laye okungaba nguye ololwazi ngokutshona kwakhe lanxa engaziwa ukuthi ungaphi. Ibandla le-CCC lithi selithethe amanyathelo okuthi kungaqhamuki ingxabangxoza emkhulekweni eliqoqe ukuthi uqhutshwe lamuhla kukhunjulwa umufi. Imuli yakomufi ithi ukubekwa kwakhe uzabekwa nxa kuphela sokutholakele abambuleleyo. Ilunga laleli bandla unkosikazi Ellen Shiriyelenga uthi abesifazane laba kade bethunjiwe baphathise esililweni ngokupheka langeminye imisebenzi bengakathunjwa.
Yebo omama laba ade bethunjiwe basuke bayachiwa kwelinye iplaza kona ngale kuduze lenyathime lapha ade kulomuzi kamuyi uMo Blessing. Sibona ukuthi omama laba loba nje yebo kuthiwa abachaywanga kodwa bake bahlukunyezwa kakhulu bebabuza ukuthi navele lidingani ye lapha lifuneka so ndawo yeni le indawo yezalo kuyefake bethuselwa kakhulu mabona laba so ngesinye isihlubu esisibonayo ukuthi kati silaba ngabantu abathi yebo bazoduduza omunye wabo bezoncedisa njalo emsebenzi ngoba esintwini sakithi nxa ukubhujiwe abantu basukuma ngobunengi babencedisa abanye bepheka abanye bezinkuni abanye besenza nibo mama bona laba de besebenza yikho nje imota lezi ezingelama number plates zifike zahle zathumba omama bona laba ngenxa yo ukuthi bade bephandle bepheka so ngesinye isihlubu sona lesesikhona esisibonileyo njalo nxa sikhangela ukuthi khathesi imuli ikamuyi uMo Blessing bakhala ngoba isiga lesi esibayehleleyo sokuthi umuntu uyabulawa ubulawa njengenkuku bemqumi kuba kubuhlungu kakhulu njalo lokuthi abantu bakhona abayenzile le into bayaziwa kodwa amapolisi akakhanye senza umsebenzi wabo ngemfanelo so ngesinye isihlubu sakhona ukuthi yebo imuli iyakala kodwa kube lesihlubu sokuthi ukuthi bekhale kabakali bekhululekile bayethuselwa njalo abantu abazobaduduza nabo sebesethuselwa imuli kayisakwazi ukuthi iyenze so ngezinye izinto thina esala ngazo ukuthi njengebandla le-TCC kumele amalungelo abantu akhangelisiswe ehlonitshwe kakhulu njalo sikhangela ukuthi abesifazane abasela esingathi protection so lokho okwenzakala kuyabethusa kakhulu njengoba umama ende nxa kubulawa kulokwethusela okunje kutshoni ebantwini bezimbabwe kumele bevote bekhululeki so kumele kukhanyelisiswe izizwe zonke labantu bezimbabwe sikhangele sifake amakhanda ndawonye sifone ukuthi udaba lolu luyalungiseka njani
likhangeleleni siyezwa ibandla le-CCC lisithi seliqaphele ukuthi kungaqhamuki olunye udlakela lithemba ukuthi konke kuzaqhubeka kuhle yini
thina njengesizwe seZimbabwe ikakhulu nxa kubhujiwe umuntu lo muntu wonke uvunyelwe ukuthi eyebamba izandla ekhulekela ababhujelweyo beduduza izimuli labantwana labazali so yikho njengebandla lathi sifuna uMo Blessing ngobe ngomunye wethu sikhuthaza abantu bethu abeHarare nabeChitungwiza laba abahlala eduze lalapho okhalelwa khona umuyi ukuthi besukume abantu ngobunengi babo bebencedisa ukukhala sikhulekele imuli yakoMo Blessing leyi ehlangane lesehlakalo lesesibuhlungu kakhulu njalo nje siyazi ukuthi kulokwethusela ukuthize sibonile abantu bezani besithi hey indawo leyi nyathi mokhalela khona uMo Blessing indawo yabo akula opposition okumele ibe khona kodwa thina sithi hayi njengesizwe seZimbabwe umuntu lo muntu kulelungelo lokuhamba lapha ahamba khona this is a democratic country.
Alo ke ngonkosikazi Ellen Shiriyelenga isiphathamandla sebandla le Citizens Coalition for Change ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Kuyanyakazela esigodlweni sikamongameli iState House eHarare inyanga lamaprofita esenza imicimbi etshiyeneyo. Umfanekiso ophume enkundleni zokuxhumana utshengise umongameli Mnangagwa eseState House emi lenyanga ephethe ichoba ilamayika okwelapha. Omunye njalo umfanekiso utshengisa umongameli ehlezi lomprofita. Sixoxe lengcwethi ecubungula izamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda othi kuvamile ukuthi inkokheli igeziswe zinyanga kumbe abaprofita.
Kuyamnikeza isithunzi phakathi na kwebandla lakhe lalapho ayabefika khona ebantwini ukuze phela abantu bamthande nxa evela abantu bahleke so babe bemgcoba la uvela bahleke ukuze uzulu wonke njengokuthi nje umuntu okhankasayo kumele ukuthi akhankase inkulumo yakhe ayikhulumayo izwakale ebantwini ikho ke kuqhakathekile kakhulu ukuthi khona belokhu ezingeni izinyanga ziphuma ngisho lamapostoli esigodlweni loba nje ngingakunanzeleli kodwa ke ngiyakwazi ukuthi khona loba ikusukelana kudala kuvele amakhosi kumbe labakhokheli bebevele belazi izinyanga zabo ebezibagcoba amakhala ukwenzela ukuthi khona bacazimule ebantwini njalo nxa befike ebantwini bazwakala ukuthi khona labo bangabantu njalo abantu bezwe lenkulumo yakhe yonke abeyikhuluma so imithi isebenza ke ngaleyo ndlela kanye lemthandazo leyisebenza ngaleyo ndlela ukuthi khona imgezelwana umuntu njalo imenze ukuthi abe lesini
nxa umuntu bengamfuni bazamvotela njani kuyasebenza yini khona
uyabona ukuthi imithi le njengobana imithi kakhulukazi phela ngumoya lo esikhuluma ngawo nxa sikhuluma ngomoya sikhuluma ngento abantu abangeke bayazi abangeke bayizwisise kahle ukuthi ihamba njani kodwa alubana lo muntu ofuna ukuthi abantu bamnake esegezile wahlamba ngalimithile kuyamenza ukuthi nxa efika kubo abantu afike kubo azwakale uyayibona indaba ekhona uyazwakala enkulumeni yakhe inkulumo yakhe abeyikhuluma isuka izwakale ebantwini kusebenza imithi leyo nxa efika ebantwini ufika elesithunzi abantu nxa bemkhangele bathole hawu indoda ehlambileyo sibili indoda ecwebileyo indoda ehlambileyo ehlanzekileyo ngalokho bezwe bemthanda nje ezinhlizweni zabo pho ke imithi yasebenza ke ngaleyo ndlela alubana nxa segezile ngayo umphakathi wonke nje ezinhlizweni zakhe ezwe nje emthanda nxa isikhathi sokukhetha sithi siyafika umuntu athi uyangena lasebhokisini eyedwa ezwe nje umoya wakhe umthanda lowo muntu agcine emvotele agcine emkhethile ngoba njengwana ngishilo ukuthi kungumoya so umoya libana yiwo oyabusungena akathi nakwabantu abantu bezwe bemthanda lo muntu nxa kumbe ngithi ngendaba yokuthi uhlambile la uyezwa nje loba kade umzondele lo muntu kodwa nxa efika kuwe kumbe nxa kufika isikhathi sokuthi uyakhetha uzwe nje la inhliziyo yakho isimiyekelele isimxole kulokho kade sithi khona wena hayi angimthandi
allo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi yecubungula izamasiko ubeqoqa icingweni le studio 7 ekobulawayo Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ayenza kuhle ekulwisaneni lenkohlakalo kulandela ukubunjwa komthetho owenqabela ukungeniswa ngudlu kwemali elizweni owe-anti-laundering. Intathele zindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usipha loludaba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Vula umhlangano wamazwe azwe kazi le Africa ohlaziya imizamo yokulwisana lenkohlakalo oqhutshelwe eHaburoni kwele Botswana namhla umsekeli kamqondisi we-IMF unkosikazi Antoinette Tsai uthe leZimbabwe lisendleleni eqondileyo yokulwisana le kungathembeki uthe leZimbabwe njengamanye amazwe selafaka imithetho ekhala lo ungena lokuphuma okuqondana kwezemali elizweni owe-anti-money laundering
and Africa's leaders are stepping up to this challenge with some
inkokheli yezwekazi le Africa iyazama ukulwisana lenkohlakalo nsizakalo sibone ukuphathwa kuhle kwesikhwama semali emazweni afana leGambia, Liberia kanye leSenegal, eleBotswana, iZimbabwe, leMauritius kanye leGhana asebumbe imithetho phezu kwemizamo yokulwisana nokuphathwa kuchapha kwemali.
Kodwa abanye bathi abavumelani losaye besithi inkohlakalo yeseZimbabwe yethusa, bathi njalo uhulumende kazimiselanga uqeda lomkhuba ngoba iziphatha amandla zakhe kuyizo ezihamba phambili ekuchaphazeni inotho yelizwe. Omunye wabantu laba ngocumula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo.
Akutsho ukuthi ilizwe leZimbabwe seliqede uhlupho lwe-corruption, ngoba uhlupho lwe-corruption lokhe lukhona. Imithetho leyi ikhona emaphepheni kanye-kanye ungathola ukuthi ikhona emazweni onke, kodwa ukusetshenziswa kwayo yikho kusuka kube yinkinga, ngoba lanxa sisazi ukuthi khona akubonakali ukuthi isebenzani, ngoba ukutshontshwa kwezimali zikahulumeni kuqhubekela kusiya phambili.
Umoyo uthi kumele izephula mthetho ziziswe kanzima, kanti logatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission lalo luvunyelwe ukuqhuba umsebenzi walo ungela ungenela kwabezombusazwe.
Akukabonakali ikakhulu ebantwini jikelele nje. Maybe kungabe kuyinto ekhona emaphepheni abhaliweyo liyefika eZimbabwe ukuthi lihlolisise ngempela ukuthi leyo mthetho iyasebenza njalo iyasetshenziswa. Angeke sithi thina isisebenzile.
Khuluma emhlanganweni munye umqondisi we-Africa Union Commission umzana Jamel Krip uthi izwekazi le-Africa lisalele emuva kakhulu ekuliseni inkohlakalo.
Corruption, however, does not seem to be moving and Africa remains the region most affected by these sorts. We should all take advantage of
inkohlakalo ilokhe ikhona njalo izwekazi lase-Africa yilo elihamba ngemuva ekuliseni isifo lesi. Kumele sisebenzise ulwazi lwakulezi nsuku ukuthi silwisane lenkohlakalo.
Iziphathamandla ze-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, kanye labogatsha lwe-Anti-Money Laundering Unit bebekhona kulomhlangano wona ophela kusasa. Ngeviki edluleyo wakwaba umphathintambo wendaba zesisebenzi unkosazana Petronella Kahonyi wethiswe isigwebo sokubika okweminyaka emithathu ngemva kokufunyanwa lecala lenkohlakalo. Labanye njalo abake baba yiziphathamandla zikahulumende asebe babotshwa besethiswa amacala afanayo abaguqela umnumzana Ignatius Chombo lomnumzana Samuel Udenge. Isikhulumi sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende ozimisele ukulwisana lenkohlakalo, kodwa abanye bathi abavumelani laye. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi unduna uNekatambe walimala engozini yemota ngeviki edluleyo elokhu esesibhedlela seMathadei koBulawayo, lapha ayelatshwa khona njalo ubonakala esibangcono. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi abanye abalemali sebethenga ukudla lenye impahla ngobuningi begcina ezindlini ukwenqabela ukukhwela mahlayana kwempahla le. Okwamanje ke sikhangele ezivela kini lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp.
Basakaza bahle, basakaza bahle, linjani. Namhlanje ngifuna ukugcila kakhulu kulaba abathi bona sike sibambane siyenze intewa. Kanti mina lezilima zakithi zasemaNdebeleni lezi ezilokho zikhomenta zithi zifuna sibambane, kanti izilimi ezinjani? Mina ngazi ukuthi izilimi ezinjani. Abantu laba uChamisa kwalowo Chamisa lowo simfakile wathatha iBulawayo, waqeda wathatha bonke abantu baseMpumalanga wabayenza baba ngamakhansila. Kanti lifuna ukuzwa ngani lina bantu baseSindebeleni? Akhe livula amehlo livula ingqondo ma, kanti lihleli phezu kothuvini. Hayi mani, ake livula mina. Kodwa liloko libhizi lithi sibambane. Ungabambana lento engabambani nawe kunini? Isikhathi singakanani siloko sizama ukubambana lama? Mina ngilandaba kukhona omunye othe abathethe ngabakho laba abathethe khona lamazanga abantwana labalema amadoda, thina sibambananga lo dodi ngokwakho lokhu.
Salibonani Studio 7, silibingelela lonke elisiphathele uhlelo oluhle lusazisa ngezindaba zase
Zimbabwe. Siyabonga kakhulu umsebenzi omkhulele senzela wona lingakhathali bantu bakaNkulunkulu Jehova lipha amandla ligcina so sonke isikhathi. Ngempela ikuhlungu indaba ese South Africa abantu siphelelwa zindawo asilasela kudla, selandawo zokuhlala, kusela misebenzi, kunzima asela mali zokuthi sibuye ekhaya, sela namali ukuthi singazama khona nje ukuthi sibe kukuhle etafuleni. Kuyasizimela kakhulu kakhulu kakhulu. Kuwesi these days kuwesi. Kunzima ngempela, siyaludinga usizo lika Studio 7. Kunzima abantwana, kunzima ukuthi sibabhadalele impela ischool fees. Ngikhuluma mina kunje ngilaba abayi-2 ku-grade 11 no-12. Angisebenzi, ngigcina ukusebenza 2018. Kunzima ukuhlanganisa imali yabantwana besikolo every month. Ngapha bafuna ukudla, bafuna ukukhera. Imali yokuthi siye ekhaya ayikho, ukuthi senze nasela plan, stranded, singo-Norway. So siyacela mpela lingenele Studio 7.
Gqoki Studio 7, yalibingelela lonke basakazi be-Studio 7. Mina ngingumama okhulileyo engake ngizivezwe igama lami. Ngifuna ukuphendula ubaba lo othi unkomo wathengisile izwi. Nxa ezawo ukuthi unkomo wathengisile izwi, walithengisa ngayiphi indlela unkomo le? Unkomo wayevikela igugurakundi le eyayibulala abantu. Yikho wabumba iyunithi lo mgaba, isekuthi wathengisile izwi. Kambe wayezathengisile izwe njengoba walilweli ilizwe kangaka, ayiphume siyakhatshana esiyalweli ilizwe, kuhamba amazwe ngamazwe leli lizwe. Ngesikhathi seliwini uyilizwe sokuthi ungumthengisi, ngalithengise bani, wathengisa bani. Mina wayevikela lokhu kokubulawa kwabantu, wakubona kungcono ukuthi avume lokho kwakuchonka. So nxa seliza kuthi ungumthengisi, wena othi ungumthengisi wenzani, uyini wena, wenzani elizweni okuyikho kukwenza ukuthi uzukhuphe lawo magama amabi kangaka?
Salibonani abantu weZimbabwe, mina ngimshona mara ngifuna ukukhuluma ngesiNdebele, because kunabanye abafazi bayi-2 bakhuluma ngendaba yokuthi ye la igoli thina siyasokola manje sosifuna inkulumende ukuthi izezosilayisha ngapha. Manje mina ngifuna kubatshela ukuthi inkulumende angeke iwalayishe, because iyona ayifuni ukuthi abantu baseZimbabwe baze la e-South Africa. Lase bathi amasikolo ayadula, amasikolo vela ayadula, mali ukuthi ngenisa abantwana benu emasikolo ephezulu lapho adula vena. Ma ngiyazi ukuthi la eSouth Africa abantwana bafunda mahala from grade 1 until grade 12. Manje nina nithatha abantwana ufaka esikolo zephezulu, ovivela ziyadula. And lokho likhuluma hey, sifuna ukuthi abantwana bantu ihulumende izositshela ukuthi libaleke la amasikolo akhona, and akuna inkinga la eZimbabwe, uyazi lokho. If malicela ncedo vela lingakuthola maybe kuma-individuals anemabhasi awo ukuthi alilayishe, not ukuthi ngakhuluma ngendaba yehulumende khohlwani lapho. Abantwana benu tatani mhambise emakhaya, mina ninanisebenzela kuthumizela imali ekhaya ze izwe, not ukuthi sifuna kulumende esilayishe. Hey, loko khohlwani madoda. Ngiyabonga usami mgadwini mara ngimshona. So isiNdebele sami vela siyabheda sometimes, mara mina ngiyasizwa, nina nishona niyayizwa sometimes. Sikhuluma kanjalo, goodbye.
Salibonani kustudio 7, ngiyalibingelela lonke balaleli. Mina ngilombona unyana wami lapho kugawule lapho, ithi gawule tshela umnangagwa anike abadala imali zabo. Abadala baluza imali zabo laba behamba besiyevedwa besiyevedwa, kathe sokuthula. Athi lalisamani njowa wena uyisikhulumeli sekamnangagwa, mutshele anike abadala imali zabo. Abadala baluza imali zabo zaphelela emabhenki besiyevedwa lokurejista, amakhawunti angangenisiyo imali. Ngiyabonga.
Sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo? Ah, kodwa abantu bakithi basezokubona kulela lizwe leliya. Ezilungile izwe liphetho zimpumputhelezi ezingazi lutho ngokubusilizwe. Izi zimpumputhe ezingaboniyo lezi. Kuthathwe chiwenga kutayi is a minister of health. Uchiwenga kambe abantu abazibonakalela loba behamba laphana ukuthi laba bantu vele kabayazi lutho lapho. Kambe uchiwenga impilo zabantu uziphatha kanjani? Uyazini ukuphatha impilo zabantu? Abantu abarocuku ngale ndlela le. Kwayena umnangagwa ukubusilizwe ukwazela kuphi ukubusilizwe? Ngoba ilizwe liyaphika liyathi ukuthi kalila president. Ilizwe lakithi kalila president. Ngendlela babulela ngakhona abantu. Even uma ungabe ugula uselizweni uyabulawa ezibhedlela kula mithi, kodwa bahlezi beqamba amanga day and night. Bona nxa bephethwe likhanda umuntu wakhona umzwele eChina, ukuphatha kwakhe likhanda. Kodwa ngapha umuntu lo lethi zanu PF yena uma egula ufake esibhedlela esingela mithi, uzuze ufuse layinini lokuthi zanu PF. Why ungafisi ukuthi utshintshwe? Hawe, uma kuthiwa uyagula kubonakala ukuthi uyagula, ubizwe li-ambulance. Lokuthi uyagula uyotshela ukuthi i-ambulance kayikho, uzuze ufe, uswele into ezokuthwala, kodwa uthi zanu PF. And the more most ama politics la supportiza no PF zimpumputezi ezingafundanga njengabo abantu abangafundanga la umuntu ofundile esebonile ukuthi akukho lapho esiya khona ngalomnanga kwalo akukho lapho esiya khona abantu abasholo umbuso wakhe ngabantu asebebonile ukuthi lo waso president
sabona sabona mfasazi ubi OA Voice of America Studio 7 mina igama ngubafiko wosanda ngisalwa esigabeni senyabane la into eyisimanga ngento eyenzeka ezweni lakithi eZimbabwe ibandla elibusayo abavumi ukuthi ma benze iphutha elifana nokubulala ukuthi abantu babe bebotshwe ma ngithanda ukukhangela kakhulu ngale ndaba kamoblessing owalahleka kule nyanga edlule inzima kakhulu ngoba namaphoyisa alandula jona lolu zindaba zojolo banobufakazi obungakanani ukuthi bebejola bazi kanjani or la mapholisa alesandla ekufeni komuntu ngamapholisa namasosha abafanelanga ukungena indaba zepolitiki kumele bebhekane lomsebenzi wabo ukuze zonke ezepolitiki zabe ngendlela zangabomu manje ungathi uyabheka kahle awukho umumo kahle kwezepolitiki ngoba amapolisa athatha isayidi namasosha athatha isayidi benza lokho okufunwa iqembu elibusayo so bekuya ngani wonke amalunga edala leplamenti elibusayo bekumele bakweshwe ngoba abagcwele inkohlakalo kakhulu okunye akumelanga kufihlwe kumele betshelwe mpela ngoba izwe bayahleka ukulibusa babulala abantu pho ungaba kwenjani uyabe uhlela usilwa nomfazi nabantwana phakathi komuzi kodwa kuthenjwe wena ubudlongudlongo kuningi kakhulu kumele ihlisise kahle le ndaba yaseZimbabwe abantwana abagcwele emazweni aphesheya abagcwele emazweni angaphandle akomakhelwane bazama impilo esipesini sokuthi ukhulumele azamele abantu icebo lokuphila yena ubhizi usabulala
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 siyacela balaleli lingathuki siyabonga kwezemelika impi yakwele Russia le Ukraine isisenza isizingelezane amabutho akwele Russia exotshwa kwezinye izigaba zangezansi yelizwe kodwa ngentshonalanga abikwa iseduze lokuhluthuna amadolobho asesigabeni seDonbas umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wethule umbiko izolo othi amabutho akwele Russia asemiswe emizamweni yokuhluthuna amadolobho angezansi yelizwe leli abalisa ingxenye yeKherson Oblast. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Tim Muringai.
Udaba lwezikhali lolo ludaba olungenzima kangako ukuthi ke mhlawumbe akanti luke luhlaziwe ukuze kungabonakali kusenzeka izigameko ezinjengalezo ezenzakileyo kumbe ngithi ezihlala senzakala ezweni ezweni kuzwekazi lasemelika okokuqala siyazi kakhulu nje ukuthi kunezikhali eziningi lapho ezisezandleni zabantu kanti ke akulampi phakathi kwelizwe lelo ngakho lezo zikhali ke abantu bavunyelelwane ukuthi bahlale bephethe izikhali yebo kuloku balokuthi bona abantu balelungelo lokuthi baphathe lezo zikhali ukuzivikela bezivikela kubani kuyini mhlawumbe esingathi kubona kuyi-threat kubo ukuthi sokuze kufanele kuhle bahlale bethwele imbhobho ngibona ngathi mina lapha nxa bethi imbhobho leyo isibulela abantu abaningi ispeshal lona la ama-automatic rifles kambe kungaba leyi-threat engakanani edinga umbhobho onjenge-automatic rifle ngibona ngathi lapha bayekethisa kakhulu kukhona ungenzi kahle kwababusayo okwenza-ke abantu bagcine besenza izigameko ezimbi kakhulu ngoba banikeza impopho bavunyela ukuthi bahlale belayo lanxa kusingekho isidingo sokuthi bayisebenzise bagcina beyisebenzisa ngoba begqugquzelwa ukuthi vele balayo
ngombono wakho ukuthi umuntu athwale umbhobho njengoba ngemithetho yalapha kwele Melika besithi lilungelo lakho ubona kulilungelo na elifaneleyo nxa sikhangele okwenzakalayo ukubulawa kwabantu mahlayana ngembhobho
msakazi kanti-ke nxa abantu sebezavunyela ukuthi bathwaleke izikhali ngaso sonke isikhathi umsebenzi wamapholisa lo msebenzi mhlawumbe wamabutho elizwe yini pho kade angithi yibo abavikela abantu ngibona ngathi akulunganga kakhulu lokhu abakwenzayo ukuthi kuthiwe abantu bavunyelwe nje ukuthwala impopho ngoba iminingi kakhulu njalo sizifike ezandleni zabantwana nxa unikeza umuntu ilungelo lokuthi kuthwala isikhali akwehlukananga lokuthi uyamnikeza ilungelo lokuthi asisebenzise leso sikhali ngakho singakhali sisole impopo impopo kayidubuli yodwa impopo ioperatewa ngabantu ukuze idubule abantu yibabulala abantu hayimpopo.
Hayi, siyabonga mayuyu zulukandaba lo kasomnumzana Muringai ngumnumzana Jerry Thwala Jackson obexoxa ke lapha ngodaba lokuthwalwa kwembobho esibulala abantu abaningi elizweni leMelika. Usesithiye ke emaphethelweni ehlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.